Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 13 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini.
Ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise.
Izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo ze primary.
Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank uCEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement.
Ibhanga le-Reserve Bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi etheswa icala lokuhlawulisa esebenzisa umkambo wensitha i-black market. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe. Lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edalele ephalamende. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asilo qiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi iproclamation ibekiwe njalo inomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo. Njalo lizananzelela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abanengi kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku uvunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le MDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo le MDC lingasetshenziswa ibandla le MDC Alliance manje nqa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani
ibizo elithi MTC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sasela abantu ukuthi into zime njani njalo lizakhumbula ukuthi ubaba ukomichi uchairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo ngakho lokho kwenziwe ngubaba u Douglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abazasayina amaphepha awama candidates awe bandla lethu le MDCT MDC Alliance ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani izixwayiso bangazithatha kumbe bayalandela umthetho baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi utshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe ephule umthetho weconstitution angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi
yona imkhankaso yokhetho lwama-by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19
umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu zakhumbula ukuthi kusukela unyakenye bengikhuluma kuona lo msakazi ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring siyalungisisa izi-structure zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelela ukubana sibe le-congress i-ordinary congress ngaye yena le u-March ozayo so i-by election le isithole silunge kakhulu sizilolonge kakhulu njengebandla so kuhamba kuhle konke ama-candidates sesilawo engingathi almost 90% sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo zakhamizi zelupane East esabelweni seMathebeleland North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eselupane
izakhamizi eziqoqele leStudio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo ngakho-ke zicela uhulumende angenele omunye wabo ngumnumzana Mitchell Nkomo ohlala eGuduku Village
especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besisonini ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli baya bengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters so abantu laba khonokho kuyasihlupha
umnumzana qhubekani mahlango wesiqintini senzwa nanzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha
ubunzima obunye sihlangana labo ukuthi khona siphonge ubona this time kulabantu abaphonge ukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigodi asange sithole information bafika nje badrile umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi sizama khona ukuthi nxa bezabuya sibonisane labo thina sibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu ebantwini lolupane nalo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise kubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu
walupane East edalele ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule
silohlupho esibhekane lalo kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu kupublic service la kueducation ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba ipublic service ibiqhatsha amateacher ingazange yaconsider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo
uDube uya ukuya phambili ecizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
So ke abantu abayebegebha labo abantu abayebesenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa uexplora uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababele umcabango onje.
Hayi imali ke yona yinkinga ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise sasithi engcindi okukhulu la esebenzo zimtshaye down kubuya lundoda la uyajintsha
kufanana.
Izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholizwa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo mazibuya zisilanda uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicine singasangenanga kulezo ndlela. So
Iluba Self Help Project hand in hand iqembu lezakhamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Yayi project lesi siyiqalise sibe labo babanje abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungise indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimela iStudio 7 eLupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Banga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha iblack market. Usiba lukhulu webhanga leli umnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela ukugcina kumbe ukuthumela imali. Umanguja uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 078-0434-475 kumbe ku 071-403-9897. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhangele indaba ye-black market ye-foreign currency isisiqokeqela loba insusa yendaba yikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwanileyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga elanga loba ukuthi i-economy ihambe okwanileyo okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency embukambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikushwelaka ala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system e-Reserve Bank a-create i-opportunity yokuthi black market ibe i-service provider kulola lo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators babhleme bona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bayalokhethwa auction bengayitholi yemali atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala singamelela i-Reserve Bank le allocation system.
lungalungisiswa njani udaba le foreign currency lolo?
Kungabe lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currency ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi emalanga namabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank uCEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajezi labo kufuze bejeziswe ngempela abajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lobo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi business iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-auction system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe njalo nxa ngikhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabe upaphese wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha fund abama manipulator ngoba baningi abantu abamanipulator currency labo bona laba baningi abasemkambono omnyama baye manipulator currency so kuzabotshwa abantu abaningi. Kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela ukuthi foreign countries ibe ngani yayenela.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungula ezenotho. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulabazinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilichumi 10237 abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla lezano PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempela sonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabotsheketsha ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabukwanani basakazi bestudio 7 nezisakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugwama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engiyizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abengasakwanisa uku concentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapolisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Ngeke ngibe ngimude salani kahle ngiyabonga ngubhanda moya.
Linjani Studio 7 basakazi be-Studio 7 hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke siyalibonga kakhulu ngezindaba zathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka. Okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma ngesocial distance esibehlule even emabhasini emchoveni kazuku. Abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini la kundawana zonke nje social distance vela ekasebenzi lokho kwaqala icorona. Siyabona nje vele indawo eziningisa iminye emini okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba, especially emabhasini ezuku. Siyaminyana, akula social distance, but babelokhu bekhuluma nge-social distance. Kunjenje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubuko nguye lwe-social distance. Kodwa siyiboni naleyo social distance kuzubuko. Abantu yisiminye eminye nje, every day abantu bayaminyana kuzubuko. Mina engikhulumayo ngumzilankatha Ncube.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, nonke nabalaleli nabalandeli be-Studio 7, onibingelelayo uClayton Chivasa, ngise Kempton Park eGoli. Banibakithi kakhulukazi abantu besizwe sikaNdebele bakamthwala. Mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenziwa ngeZANU-PF nento eyenziwa ngamasona ukubulala abantu besizwe sikaNdebele ngesikhathi seGukura Hound. Sibanengi abantu abangayithandi leyo nto abangajabuli nayo neze. Kodwa engakushoyo mina akheni sifunde sibe nedat forgiving heart. Nginokumamela kakhulukazi kuStudio 7 both Ndebele version and Shona version. Angikaze ngizwe umuntu wesishona ekhuluma kabi ngamaNdebele. Kodwa every day abantu bakamntwakazi each and everyone okhulumayo kuStudio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona. Akheni sibeke phansi izondo siqale phansi bantu abakithi sithandane isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke amaNdebele amadonga amashona amasudu amaXhosa sonke namathonga amashangani abahlali baseZimbabwe akheni sithandane bakwethu sangathandana ngesize sibe noshintsho kulelizwe siyofa lokhu isimo sime diwe sime ngakhona akheni sisekele umuntu onegama el well marketed uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukususa iZANU-PF bese kube noshintsho ezweni. Ngiyabonga abantwana bakithi bakamntakazi, ngiyabonga nonke amashona amaNdebele amathonga abathandi belizwe lethu leZimbabwe. Nibe nelanga elihle. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Igama lami ngu-Ezmon Nkomo, ngizalwa eTsholoshu ekhaya. Ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi luhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa, ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngaleTsholoshu imigwaqo iphelile, ifile, ayilungiswa. Kungani vele imigwaqo ingalungiswa ilizwe lonke kungakhethwa?
Salibonani bantu bakithi ezindawo ezindawo. Hayi, nasiyaphila bantu bakithi, lathi sole ngokukhona abantu bakithi. Yabona le nto zawuchamisa lezi zamagama ziyasidimaza nendlela embona khona, cause ngeke sihlale sizuchamisa namagagabule gama kodwa ukubayele shini uMonzora la ngathi gama lelo yalithatha. So uma sivotela uChamisa mfalo sesivotela uMonzora kuthi uMonzora singamfuni. So far uChamisa lapho sivotisa kuMonzora enkani lazame ukuthi iphume kula bantu abayithula ababangilizwe la ibizo lapho abasale lebizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle. Hayi, daba lwabo lolo kumabayekhini vele masiya kuChamisa siyalimala straight bantu zaphuna ngikhona sizameni kuya kuzapho ngikhuluma into ezizwakala uzapho plus abanye abazwa basola bathi ANC kathi singasola njalo ubaba kwamakhelwane lezi kulo solo wethu ubaba ngaphekhaya. ANC ulecala bani namboni bavele bathi uANC ngwelenkingi inkinga yokwenzani ANC kalacala eZimbabwe kalacala cala yithi namavota sivotele uANC esivotele uZANU. Ma uvotele uZANU ngobulalilizwe ANC kanzani? So sizameni ukuthi singathathini nje inkinga zethu sicathe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ke zeZimbabwe ayikho eSouth Africa. Izaphu zano nje sizameni ukuthi singayivote sikhuluma labo mzali labo magogo bethu bona basekhaya bayivote iZANU bantu abasilimazayo bona basemakhaya bavote iZANU ngoba thina sinje sisemazweni ngakwazi sonke ngesikwazi kuyavota noma singathi yaZANU kodwa bona basemakhaya bayasithi siyabazamela
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele elemelika liyalisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba se-New York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu-226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ai lokhu okwe COVID khanya kuyasehlula umhlaba wonke, loba kuqanda loba kuchisa, khanya i-corona le iyachaya ayilandaba ukuthi umbe kungaphi. Ngalokho ke abantwana mina ngilombono ukuthi behlale esikolo, unless nxa sekuzaba le ndlela entsha yokuthi abantu bephile, kumbe ikhokhona kwaba kutshoyo nge-great reset, sekumele kuntshintshwe njengobana wonke umuntu ole desk job esesebenza ngkhaya since they can. Abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini, ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula? Into emele yenzakale yini ngalesi sikhathi?
Abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani, kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke. Our education as we know it in our economic dispensation the world over, abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems. Kukhona ngapha where people are doing homeschooling. Lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sekufana nalabo homeschooling a lot. As a parent, mina I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child and make sure ukuthi they're understanding it. them because they're paying attention. Wonke lokho abantwana labo ngiyathemba bazajayela kodwa hayi kuzaba indlela entsha. Mina ngibona ngani akumelanga ukuthi abantwana beke lobi ubuye esikolo ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi amabhora wonke akhansilwe ama stadium ama concert kuthi ukuthi sekuvalwa sesihlala sigcine emabhokisini ezindlini.
Umnomzana Mkhululi Ntabambi isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zelupane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.